Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo kulilanga lokunanza izisebenzi ele Workers Day mhla ziku 1 Nkwenkwezi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukuvalelwa ejele komkhokheli webandla le Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume kuzabangela na ukwesaba elizweni kulabo abalwela ilungelo loluntu.
Ukhulumende uzama ukuthi ahla athumeze umlayezo kula kubo bonke abantu abangabe befuna ukuthi benze udlakela kumbe baqoqa abantu ukuthi batshengisele.
Iyaqhubeka ikhuphuka intengo yokudla lempahla ezitolo.
Yebo, intengo yezinto iyayilokhu ikhwela. Lapha sikhuluma ngezinto esizidinga usuku ngosuku, into ezinjengesepa, ezinjenge-cooking oil, ezinjengejukela, ezinjengeamahlamvu etiye.
Ivandla lesisi lithi abantu beZimbabwe kumele bajezise umongameli Emmerson Mnangagwa phezu kokuhuquluzwa kwegolide ngokuvota ngobuningi bamkhiphe embusweni.
Uphe umuntu ebhadalisa abantu abahambise kumuntu umongameli uyabehlazini ngakhono.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukuvalelwa ejele komkhokheli webandla le Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume kuzabangela na ukwesaba elizweni kulabo abalwela ilungelo loluntu. Ungarivume wabotshwa ngoba wagqugquzela ukuthi uZulu atshengisele phezu kokonakala kwemnotho welizwe ngomnyaka ka-2020. Intatheli izindaba uHopewell Chingono laye wabotshwa ebotshelwa icala elifanayo kodwa lesulwa ngumthethwandaba we-High Court owathi kadalanga cala phansi kwesekelo sombuso welizwe esipha wonke umuntu ilungelo lokutshengisela. Ungarivume wakhuza abantu ukuthi batshengisele ngokuthula kodwa umthethwandaba wathi wakhuthaza udlakela. Ngesizwe amazwi abophisa Ungarivume.
Abantu ababethe bona abantu kaba proteste ngo-January 1, 2019, ngicabanga ukuthi yibo futhi ongarivume labo Peter Mtasa babengatshongo ukuthi abantu kabayenze udlame, babethe abantu kabatshengisele ngokuthula. Kodwa-ke okwenzakalayo yikuthi kuthe bethe kutshengiselwe ngokuthula bathumela imbiko, balandeli bakhona labo bantu abahamba bayatshengisela benza inkalakatha yodlame. Kobulawayo salahlekelwa ngamashopa ngu-81 lana mhlanje lokhe engakabi khona lawo mashop, abantu babetshengisela bechisa entumbane yatsha ngiyibukele icomplex. Icomplex leyana ayilani lomnangagwa, yayengelani lokuthi iZimbabwe ipetro umnangagwa ukhweze ipetro. Icomplex leyana abanikazi bayo ngiyabazi, ngabadala abavele empini amazipra abahlanganisa imali zabo benza icooperative yabo odube labo company. Kodwa kuze kube namhlanje icomplex yana yacha kayilungiseki, insurance la ithi yona ngeke yalungisa. Ayisiyo wodwa, manengi amashophu achiswa ngabantu besithi bona batshengisela ngemva kokuba abakhokheli abanjengongarivume bethe bona abantu kabatshengisele ngokuthula. Sikodwa-ke ngicabanga ukuthi inkintilongo icabanga inanzelele kumbe imgwebe ikhangelele i-impact yesimemezelo sakhe. Yebo, kambe yena ngabe khulume okusemthethweni wesithi yena abantu kabatshengisele ngokuthula, kodwa okwenzakala kola phansi ukuthi abantu batshelwa izakhiwo, abantu batshelwa zimota, kwaba lodlakelo olukhulu kakhulu. Ngo-August 1 kwafa abantu abangu-6 ngemva ngendaba zodlakela ezikhona. Abantu bethe bona uChamisa sewinile nge-2.6 million izek iyariga. So kuqakathekile ukuthi sinanzelele khonokho bese siphinda-ke ngithi mina yebo, kambe ngicabanga ukuthi isigwebo asiphiweyo asihambelani lecala angabe lenzile. Bekufanele ukuthi akhuzwe kumbe aphiwe i-community service, kodwa lokhu kuthiwe angaphindi into yokumemezela abantu ngoba kugcina abantu bethatha imeseji yakhe besenza udlakela. Ngicabanga ukuthi isigwebo sakhona lesijezo sakhona sibe siqine kakhulu, sibuhlungu kakhulu, asihambelani ngecala lezile bese ngicina ngokuthi uhulumende uzama ukuthi ahla athumeze umlayezo kula kubo bonke abantu abangabe befuna ukuthi benze udlakela kumbe baqoqa abantu ukuthi batshengisele kuyiwa kakhulu kuyiwa ku election awuhlothumeza umbiko ukuthi abantu umuntu lomunye azibonela ukuthi ungaqala ukwenza lokhu lawo uzaba njengongarivume kumbe njengosikhala
ngokubona kwakho ukubothwa kuka ngarivume kuzabangela na ukuthi abantu besabe ukufuna ukuthi bakhulume okusenhlizweni zabo ikakhulu okucothoza uhulumende
vele abantu eZimbabwe bahlala besesaba kodwa ke kulabanye abalezibindi zokukhuluma abanjengathi asikhulumi nasiyasolo solayo asilandaba lokuthi ngubani abanengi futhi abantu abanye abanjalo kodwa kuqhakathekile ukuthi ekusoleni kwethu uhulumende lochothozeni uhulumende sinanzelele ukuthi into esizikhulumayo njengabakhokheli zile umthelela bani lo mphumela bani kusigaba ngingathi nginje ngiguguzela abantu kure ukuthi abantu kabangene ezitaradeni batshengisele yebo kambe bazisa khuluma ngithi kabatshengisele ngokuthula kodwa angila ma guarantees ukuthi nxa sebengene lesitaradeni baza kwenza yini khonoko okutshengisela ngokuthula kumbe sebefikela phana umbiko wami usiza hijackwa izigangi lezikliwi inswela boya lemgulukudu bese kusonakala okunenge ekugcineni kwakhona mina engiguguzela kuzela abantu ukuthi kabatshengisele ngokuthula sengizatholakala sengiyimi engiyimi engiqale udaba lokuthi abantu batshengisele sokuqhakathekile ukuthi lathi futhi lanxa siexpressa siexpressa esikuzwayo enhlizweni zethu sikwenze sinanzelela ukuthi ayisithi sodwa esilamalungelo usection 59 ukhuluma ngokuthi na omunye nomunye lelungelo lokutshengisela kanti usection isection elandelayo section 60 ikhuluma futhi ngokuthi kulelungelo lolalaba abangafuni ukutshengisela labukuthi banjani ilungelo labo lingathathwa yilabo abafuna ukutshengisela so indaba yakhona amalungelo lawo kumele siwabalansise lento ukuthi ama rights ahamba lento ukuthi ngama responsibility
lo ke siyaxolisa balaleli lo ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula izombusazo obekhuluma ke ngodaba lwamazwi kamnumzana Jacob Ngarivume ke siwazwe ke amazwi awabophisa umnumzana Jacob Ngarivume.
Thank you very much for your continued support. We are getting overwhelming response. This is a non-partisan initiative and we must be peaceful on the day. We don't want any violence, not violence. This is about peace. God bless you. Thank you.
Lawo ke bekungamazwi kamnumzana Jacob Ngarivume, umkhokheli webandla le Transform Zimbabwe. Intengo yokudla lempahla ezitolo iqhubeka iqansa nsuku zonke kulandela ukwehla kwesisindo sedola leZimbabwe nqa liqathaniswa lemali yakwamanye amazwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Yebo intengo yezinto iyayilokhu ikhwela lapha sikhuluma ngezinto esizidinga usuku ngosuku into ezinjengesepa ezinjenge cooking oil ezinjenge chukele ezinjenge amahlamvu etiye ezinjengakho konke lokuyana esikufuna njalo nje usuku ngosuku lokho kusiya phezulu kakhulu okwedlula lokho abantu abaningi beZimbabwe abakwenelisayo ngakho ke ngokuya kwesikhathi lokho esibona abantu bephunguka abenelisa ukuthi badle ngosuku ngosuku abantu abaningi abesenelisa ukudla abantu abanengi imali kasoze babelayo ukubhadala lo school fees lezinto zonke ezinjengazona leziyana isimo somnotho siyadilika sinzima kakhulu akulanto elungela abantu la kancane
uhulumende uthi yena useza sungula imali ehamba esetshenziswa ebulenjini lapha ethiwa yona iyelame kugolide ngokubona kwakho kungaba ngcono yini kungenziwa uhlelo lona lolu
Imizamo le uhulumende akhuluma ngayo ayisozisebenze la kancane ayizange yasebenza ayisozisebenze ngokuba inkinga inkulu kakhulu kule currency inkinga igcile kwezepolitiki ezimele zilungiswe ukuze laba abafuna ukuhlanyela imali babuye ngobunengi laba seZimbabwe bakwazi ukuhlanyela izimali kuvula ama factory ezomnotho zisebenze kahle ngokuba ukukhwela kwezinto okunye kubangwa ukuthi izinto ziyasilela bese zivela ngaphandle kanti amandla emali eZimbabwe ayawa nqa usuhlanganisa zona lezo zinto zenza ukuthi izinto zikhwele siya phezulu ngakho ke ukuletha icurrency leqanjwayo kakusoze kutshintshe lutho nqa ngabe industry yeZimbabwe looking azenza izinto ezidingakalayo izinto lokho ezivela ngaphandle kusoze kusebenze lutho la kancane.
Hello ke ngumnomzana Efi Dlela Ncube ingcwethi ecubungula izombusazwe ube khuluma icingweni le studio 7 ekwabulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote
lenkulu. Ivandla lesi sisilithi abantu kumele bajezise umongameli Emmerson Mnangagwa phezu kokuhuquluzwa kwegolide ngokuvota ngobuningi bamsuse embusweni ndawonye lebandla lakhe eleZanu PF. Yena Mnangagwa akakatsho lutho ngalolu daba. Kodwa amapholisa athi asaphenya. Untungameli Inkomo weStudio 7 uxoxe lelunga leZanu PF umnumzana Believe Gawule endawonye lelunga leCCC umnumzana Bednico Bebe onguye osungula lingxoxo.
Isiphi sesilalo kaqhathesi elidalweni kulimendi wabemazibamba yikuganga ukutshontsha ukuthatha bengaphiwana. Isikhwama se-reserve banking sabantu beZimbabwe hayi ihulumende yezempilo kodwa ngenxa yokuthi bangenile kwampani bathatha santando e-reserve banking ngikutsho lokho ngoba sikuzwile sakubona ukuthi igolide liyaphuma e-reserve banking lingabhadalelwanga phikisani phela ayifini ukutsho njalo bhebhe i-Aljazeera kwaphuma kwaze kwaphuma la mapikisi sikuzwile sakuzwa ukuthi kuthiwa nxa ufuna ukuya kweli-president ungumuntu olemali ufuna ukuzedala ukuze vula ikampani la nxa ufuna ukuyambona kuthiwa libhadale amamiliyoni lamamiliyoni asimzwanga umnankade ukuphinga asimzwanga ebota lowo mqambi lamanga kodwa sinakhuluma iqiniso ukuthi asigcambe amanga sesibotshwa.
Baba Gawule, yebo lithi imigwaqo lilungisile, amadamu ligebhile njengeZanu PF, njengohulumende weZanu PF. Kodwa kule ndaba lapho ekhulunywa ngobaba uBhebhe, indaba yokuhuquluzwa kwegolide leZimbabwe, lizayikhuluma lisithini ebantwini nxa likhankasa lidinga ukuvotelwa ngoba abantu abaningi bathukuthele bathi abantu beZanu batshontsha igolide.
Baba Nkomo, nase sikhuluma ngobusela. Ubusela buqalisa ku-opposition kangela nxa ufuna ukukhuluma ngamadolobho abo abahara nayo. Mina ngizakunika i-example ngokuthi ngise-province eMatnot. Hambe bena amasela noyikansile ranayo eyamasela konke kuhlangene loyo kuze niwangikhona khona ngale eVictoria Falls. Uzathola ukuthi bakhukuluzile inyoto bayitshaye balobisa labana abantu ngamasela abagavile yamangalento kuyizethu kwakwela kokukhona vela kwenza iluto ngamasela nalalo beyikelwe njani lapho ubona khona ubuso be-opposition ukuthi baza kwenzani lena kangela amadolobha ukuthi abuyelile njani they are running these cities but they i-corruption wakangela ukuthi bathi bazinika ama-imeli bazinika yonke into bazinika it's a typical wazigrobe buyathengisha ukuthi lapho ethi i-opposition le what is it all about imidlolelo inkomo lalwelwa sons and daughters of Zimbabwe balele emathuneni angaziwayo belwela ukuthi inhlalakahle ibe khona kanti inhlalakahle naleyo kunenkalakahle esupported evela kuma-colonizers ethu anjeabo Britain amaphathi lalawulwa ngamakhiwa la atshele ukuthi batshele kokwenza kusoze siyavuka singalaluthi la selikhethe futhi ilizwe lethu selaphiisele emakhiweni.
Yebo baba Bhebhe, lilawulwa ngamakhiwa yini njalo lifuna ukubuyisela ilizwe emakhiweni?
AmaNdebele athi kulabantu abagula ngesihla abantu bezami bagula ngesihla thine sikwaziyo umgake wenza udlame wathatha umhlaba emakhiweni eyithatha umhlaba emakhiweni ngoba thina sasikhethi nasizanegotiyetha namakhiwa sisese-i-m d c ukuthi sithathe umhlaba emakhiweni siwabhadale yena umgake wabuya wathatha udlame ugugugugugu watshaba wathatha amaplazi khathesi upresident wakhe umalimane uMnangagwa niyesebiza amakhiwa ebisela amakhiwa athi yena uzawabhadala labo asebe lamapulazi angasabiselekiwe amanye asebuyele ezilithoko orotenbak ngabangani bakabani bahlalekene emhlabeni khathesi sikhuluma ngabo othiwa ngabani ogodati bakhetha amapulazi lapho esile babiselwe mbani mkambe njaba vini kota la mwenye. Lakisoro mbani, mnangako. Kina si practical ke. Asi kulimu ngukuti mutuwa kule mte chini kukitelizo na kene. Ona kasi chukuti kati njitelo njani. Minani ya kuchere kuti njitelo njani. Kulimu ngukusela na. Izane isiye sile njini. Yangizo. Izane isiye sile njini. Umtwana ozele nge 1980 le 43 years na kesi. Bakhule ebubona sezebona ngani kunormal. Ngangimtshela mina engakubonayo isikhathi sikasimithi engalo lesimithi ngidiniza imikhonomi sali kudilinda. Ubone ngani ngimtshela ingane ntwana. Kambe ngumuntu onjani othi yena uyabusa abantu, abantu beduveke kangaka.
Nanso baba Gawule, abanengi bayabuza ukuthi kanti uMongameli uqanjiwe izigilamkhuba eziphume kufilimu yeAl Jazeera ukuthi zisebenza laye ekuhuquluzeni igolide ile kungeniseni imali engcolileyo elizweni lokuthiwa yi-money laundering. Kodwa yena uMongameli uthuli zwi kazivikele katsho lutho. Kungani?
Baba Nkomo, uMongameli ngumuntu omkhulu. UMongameli ngumuntu kwesinye isikhathi. Nxa ulalela, mina nxa ngikhangela khona kuphana nxa kuthiwa uMongameli kuthiwe. Kambe kukhona lapho okuphume khona uMongameli ekhuluma nabantu lokuthi uMongameli uthe into le isakhangelwa usuhulumeni zethethe inyathelo ngakhona abenzayo ukuthi elandelele udaba lolo. Kodwa but ukuthi bethi uMongameli kakhulume lokho but abantu nxa abantu kuthiwa umuntu uyebhadalisa abantu ukuthi bahambise kumuka uMongameli uyabe esazini ngakhonoko.
Hello-ke ngumnumzana Belief Gawule uyibandla lezanu PF obexoxa indawonye lelunga le-CCC umnumzana Bednico Bhebhe kungxoxo ebilawulwa nguNtungameli Nkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sikhangela eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi izolo kulabanye njalo abeZimbabwe abafike elizweni ngemva kokuhlengwa kweleSudan lapho kwaqhamuka khona impi yomndeni. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi izisebenzi kumele zithole iholo elithe xaxa njengalokho okwenziwa ngumnotho welizwe lawo othi uyakhula. La ngamazwi awethule phambilini kwelanga lokunanza izisebenzi ele Workers Day elikhona lamhlanje. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Zilingelelo, zilingelelo, basaka zabahle, nolaleli beStudio 7, kulumayo ngu-Edwini Mfoka Chuma phansi khona leDolo. Hayi siyazidla indaba, siyazidla mpela ezibuhlungu nezimnandi. Hayi lokho kodwa okwenziwa ngumbuso wakithi lokho hayi kubolile street. Amasela kabotshwa kodwa kubotshwa abantu abakade betshotshozela ukuthi kube lodlakela. Kanti kwenziwa yini amasela engabotshwa? Akudingwa kodwa yobufazi kuyophendlwa ngaphila ngabuseegceleni konke kuphelela kodwa amasela kabotshwa. Kwaye kwangabotshwa amasela la asegcekeni Mnangagwa emoli yakhe konke abotshiwe ngala. Egold babanjiwe bayatshontsha kade sebebanjwa ku-crossfire. Abe babotshwe labo kubonakala ukuthi umbuso nawo akawulahlangothi kusetshenzwe ngendlela efaneleyo. Kanti umthetho antiuthiwa umuntu angatholakali lecala yabotshwa. Abantu ababelwela labo ukuthi umbuso ube neqiniso ebantwini bababotshwayo kodwa ababhidlize umhlaba abatshontsha kababotshwa. Ayikho indaba.
Studio 7, linjani? UNtungameli Nkomo, izingelela abasakazi bonke, kanti labalaleli ngendawo ezehlukeneyo, igama ngobekuthemba Nkomazana, ngisetutume ekutswana. Ithinjani impilo, bazali bethu lonke lesizimbakwe lingelele uMandlovu Constance Ndlovu mama wamonzalayo kokulawayo lapha nenkulumani complex yokonswazi mbingelele kosaphumlane village 17 usaphumlane lemoli yakhe yonke umntanami khona phana ulungelo komazana yithi hayi kaningile langelihle kuzana yithi hayi umusa kaJehova sincengeni kwakonkomazana amen.
Ngibingelele enkundleni salibonani lonke basakazi mthemba lapho likhona liphilile hayi bantu bakithi udubo osilalo nantu ilizwe lakithi lizabanzima ukuthi lithuthuke uma silabantu abangazwani leqinisa abantu abangavumi amaphutha ilizwe ukuze lithuthuke ukuthi inkokheli ezezano PF lezi zehijacki ilizwe bakhuluma amanga bethi bahamba balwela leli lizwe bekhuluma into engekho yikuthi kuyadinga ukuthi ngelinye ilanga livume amaphutha libe seliwalungisa lawo maphutha uma lingayenza kanjalo lizabona abantu baseZimbabwe bekwazi ukubambana bekwazi ukuxolelana kodwa ke ungeke uthi wena usenza amaphutha angaka ubulala abantu ube sutshela abantu ukuthi abakhohlwe ngakho kuphela liqhubeke liye phambili akuvumi kona lokhu akuvumi
yema tudakithi yakostudio 7 njani yaliphisela impilo ende ngenkosi yethu Jesu Kristo madoda ye ngilapha ngibukele amasiko amandebele emzansi bayakhipha laba ku screen angiyajabula nxa lokho ebezobe bekhuluma ngamasiko ayisintu hayi bantu kwazi ngize ngihawuke kuthi ya nembala ngoba vele wona amandebele ala president wona amandebele wona ngwawo amandebele wona ahlonipha inkosi lezi nduna yibo kuphela abantu abahlutshwa kakhulu ngamandebele bakamthwakazi yikho ke ngithi khona abantu abakuzwe lokhu abangile themba ukuthi ababukela kuscreen ku-TV nembali baza kusho ukuthi hayi sibonile i-traditional yamasiko ayisintu alala kwazoba mnandi kuze kuthi kutshengise khona lezi ngane zethu nxa zingafundela amasiko azo imvela yazo izibaza kukhula kuhle hayi angilamazwi ngitshaya izandla ngalo umabona khatshana engimbhekileyo lapha awu libe lekusasa lekusuke kuhle lekusasa enhle ngegama likajesu amen.
Salibonani lonke kustudio 7 ngiyalibingelela lonke kumele sipha indaba eziqiniso mina ngumama kathandeka ngisebenzela eSouth Africa. Ngithi lapha lami ngibingelele abazukulu bami uNomsa Moyo uMbalenhle lo Siphamandla lo Thandeka lo Mandla Enkosi lo Kelvin lo Nasiphamandla lo Sakhile lo Thabiso ngibingelele lonke.
Sabonani bathandekayo ninjani? Mina ngiyaphila. Okhulumayo nguzikhali Ndebele wesigabeni sakumasendu ngikhuluma ngise South Africa about indaba yokuphuma kwegolide elizweni likhitshwa ngobaba bethu abayibo esibathembileyo ukuthi bangaba sivusele ilizwe kodwa kuyasimangaza kakhulu lokho ukuthi kutholakale abayibo esibhekelele kubona njengoba sikuphakathi kokuhlupheka okungaka sisebenza sikwamanye amazwe siphethwe inhlupheko singabahluphekayo ukuthi ma ngabe kutholakala kungumuntu nje onganaso isikhundla phuma legolide elizweni elingenisa kwamanye amazwe lokho kuba lijele elikhulu kuyena kodwa okusimangazayo ukuthi umthetho usebenza kanjani ngokuthi kutholakale beyibo abakhulu abangeke bathintwa engeke sizwe kuthiwa basejele.
Studio 7 ninjani nonke ngiyalibulisa nonke basakaza abahle ngisithi ninjani siyabonga inyuzi ezinhle ezitholakala kini ngilibulisa nje ngingohlekayo nje into ezikhulunywa ngabantu bezanu PF lo okhulumela izanu PF okhulumela upresident umuntu ukuthi yena ulungile ethenga ukuthengwa indiza mchina ye 54 million. Hayi angibasoli mina ngoba bona vele sebabona ukuthi eZimbabwe kwabusa abantu abangenandaba lempilo. Ngoba uzobona umuntu omusha esiya votela izano ngoba izano iyakwazi ukuthi namaphapheti kugcwele indawo yonke ngamaphapheti okungenandaba lempilo okunye kuleyo kungamaplaza nyana kodwa ukukaze kufike amamiliyoni imali okuya kuthola lama t-shirt kuthola lamansaro hayi kurayithi konke nje le fertilizer. So siyabona ukuthi akulabantu eZimbabwe abantu yibo ngoba ngabe kunabantu ngabe abantu bayasukuma bonke bekhulumela izwi linye. Ngiyabonga.
Hello Studio 7 linjani? Hayi thina siyaphila. Hayi mina ngiyaphila kakhulu. Umbono wami lapha ngokuthi hayi abantu kabavotele uChamisa ngoba uChamisa nguye olosekelo lwabaningi. Nguye ongayenza ukuthi sinqobe la sikhululeke njengabantu bemaNdebele njengokusho kukaqondisi emthakasi. Lapha kunganjalo hhayi sizabhayiza kuphela vela kula chance. Ngiyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezemelika. Amapolisa esigaba seTexas abikwa edinga omunye undoda odubule wabulala abantu abahlanu. UFrancisco Oropeza ubikwa ebulele abantu laba ngemva kokubadubula mahlayana qede wabaleka. Lesi ngesinye sezehlakalo zokusetshenziswa kwezibhamu osekuqede abantu abaningi ezilokhu ziqhubeka zisanda elizweni leMelika. Kambe lungaqedwa njani lolu dubo? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Udaba lolu ukuthi luphele ukuthi abantu babulala abanye. Kufanele ukuthi nxa umuntu angakwenza khona lokho. Kuhle kube lento elungileyo silelungisiweyo ukuthi ungavele ubulale umuntu kumbe okudlula abantu ababili ubadubula i-death sentence. Lawe uyahamba. Akula mbuzo ukuthi uzaqala uthonisiswe kwenziwe kuthiwa ye uyakhangelwa ikhanda uyathiwani uyathiwani konke lokhu ngoba laba bavikelayo ama-lawyers la avele asele ndlela yokuvikela bona laba bantu abavulala abantu la bale mcijo yabo abayibekayo khona lapho ukuthi hayi i-client yami ibi lokhu la lokhu la lokhu i-client yami ibi lokhu la lokhu ihlutshwa yilokhu la lokhu bese kudlula kuye khona le kumadokotela akhangela amadokotela khona lawa ale mcijo yakhona khona ngale yokuthi umuntu wokhona ube njani ngoba kwabe kunga kuyikuvikelana ukuvikela umuntu obulele abantu. Mina ngibona ngathi kungabale umthetho isigwebo sokuthi kumbe ungadubula umuntu nje kungenasizathu ulawe uhambile uyesilarheni. Ngibona ngathi kungehla lokho ngoba kuzaba ngumthetho okhona owaziwayo oqinileyo abantu bazakwesaba ukuthi bayekwenza khona ngoba uyabekwazi ukuthi ngadubula lami ngihambile. Lapha abafayo ngabathi nxa edubula adutshulwe ngamapolisa ahlafe khonapho. Angasile emapoliseni uyaphuma omunye umahlale ejele okwesikhathi eside kumbe uthwe life sentence. Ngiyokwenzani life sentence yakhona umthelo kwesidla isithwala. So ke kungaba ukuthi ungadubula lawe uhambile esilarheni. Mbona ngathi kungaqinisa kucinise linto le.
Hello ke ngumnomzana Raphael Mthombeni ohlaziya izombusazwe obekhuluma icingweni le Studio 7 eseTexas ngapha kweMelika. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ukuvalelwa ejele komkhokheli webandla leTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume kuzabangela ukwesaba na elizweni. iyaqhubeka ikhuphuka intengo yokudla lempahla ezitolo. Ibandla le-CCC lithi abantu kumele bajezise umongameli Emmerson Mnangagwa phezu kokuhuquluzwa kwegolide ngokuvota ngobuningi bamkhiphe embusweni ndawonye lebandla le-ZANU-PF. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa ekuseni, kodwa silazo ezinye njalo indaba ntambama ngo-7:30. Igama lami ngu-Chris Gandhi.